Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 23 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli zindaba zibanjwa ngamandla ukucitsha imfanekiso kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lapho aze aqaleke esemhlanganweni wemasingo ngomgqibelo.
Yabhuza ukuba close kwabo neofisi likamongameli onayo umongameli, abanye wababezihlobene laye, abanye wababezalwa lapho la azalwa khona.
Umsekeli wesikhulumeli semandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasbanda wethesa isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Khaliphani Phugeni icala lokuba nguthathawese.
Kanti njengoba engumuntu oqeqetshileyo, into emenza ehlale ngani ngumangoyi ochaphamele ukuthi ebambe ijuba esingathi kungani ephila nge-opportunistic privileges.
Kodwa yena umnumzana Khaliphani Phugeni uthi umnumzana Felix Magalela Mafasbanda kazi akukhulumayo.
Ngikhuliswe mina esintwini ngenhlonipho enkulu, lasenkonzweni ngase ngithi hayi umuntu omdala kuthi uthi laye uzoba lamahloni abone ukuthi angim-athaki yena naye besedlala kahle. Manje ngiyabona ama-athaki akhona lokhu ekukhulu esiyaphambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Intatheli zindaba zibanjwe ngamandla ukucitsha imfanekiso kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lapho aze aqaleke esemhlanganweni wemasingo ngomgqibelo. UMohadi lenye inkokheli yebandla lezanu PF beseGudu West ukuyaphawula umkhankaso welunga labo umnumzana John Baratsa ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela lesi sigaba edalele ePhalamende. Lesi sigaba sizakwenza ukhetho lwe-by-election ngenyanga ezayo ngoba omunye wayencintisa kukhetho olwenziwa ngoNcwabakazi umnumzana Christopher Mutonori Rotsi wabhubha engozini yemota. UMohadi ubikwa obesethula amazwi akhe wezwakala esithi ufuna amanzi okunatha andubana waqaleka wawela phansi. Kodwa esinye isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Tendai Chirawu ubikwa ebize amapholisa ukuthi bamncedise ukucitshisa intatheli zindaba imfanekiso kaMohadi lapho esiwa. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla lezanu PF kodwa iphephandaba lobulembu elezim live lithi uMohadi olomkhuhlane wethukela uthalele engendizamtshina yohlobo lwe-helicopter ukuya kwelatshwa esibhedlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende weZimbabwe kunanzelele ukuthi bonke abantu kungakhathalekile ukuthi basezihlalweni bayabusa kumbe bayabuswa kuyafika isikhathi sokuthi bagule, kakulanto ethusayo. Ngakho ke kumele kube lula kubo bazifundise khona ukuthi noma ngupresident noma ngubani ongabe gula isizwe saziswe ukuthi umongameli kezwa kahle kumbe osekela umongameli kezwa kahle kumbe uminister othile kezwa kuhle, kube nje into ekhululekileyo njengalokhu sikubona kwamanye amazwe. Size saziswe lalokho okungabe kubaphethe, okungabe kuluhlupho lwakhe lowo muntu, ule flu kumbe uphethwe yisisu kumbe ulalokho kumbe ule cancer kumbe ule shukela. Kwenza kube lula ukuthi sibabone njengabantu labo, kabaziphathe njengabantu njengalokhu bengabantu. Kukhululeke nje ukugula komuntu osesihlalweni kakumangalisi ngoba phela ukuba sesihlalweni kwakhe kakutshintshi ukuthi ungumuntu.
Okunye sikuzwayo ukuthiwa khona intatheli zindaba zicithiswe amapikitsha imfanekiso lamavidiyo. Ubona njani wena lokho okwenzakeleyo nxa kuyikuthi kwenzakale ngendlela yona leyo?
Ilungelo lentatheli zindaba lelungelo labantu nxa bekhululekile ukuthi bathathe lezo zindaba, bathaphe lezo zindaba. bazise ebantwini ukusho khona ukuthi ilungelo labantu lokwazi liyabe ligcwalisekile. Akufanelanga ukuthi uhulumende noma ngubani avimbele intatheli izindaba ukuthi zithathe i-information, zithathe okuthile zikudlulisele ebantwini, ikakhulu okubathintayo njengalokhu phela. Nxa kuliqiniso ukuthi angabe wile abantu bafuna ukwazi, nxa engawanga bafuna ukwazi kuso sonke isikhathi nje ukugula komuntu osesihlalweni abantu bafanele baziswe, kanti akufanelanga kuvinjelwa bezindaba. Kuyinto embi kakhulu kakhulu ephula isekelo sombuso, ephula umthetho, ephula amalungelo abantu. Ukuvinjelwa kwabantathela izindaba kuvinjelwa kwabantu bezimbabwe ukuthi bazi.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla lesisisi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda wethesa isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Khalipani Phugeni icala lokuba nguthathawese. Umafa uthi uPhugeni uhlala engothiye umjibila kulokuthi aziphandele. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumafa.
Abadala balezaga ezimbili engizazisebenzisa. Bathi indlela ibuzwa abaphambili, baphinde bathi Papa Juba baza kucutha phambili. Izaga lezo ngiziqondanisa lo baba umfowethu Khalipani Phugeni, ngoba abaningi bayabuza ukuthi kanti njengoba engumuntu oqeqetshileyo into emenza ehlale ngani ngumangoyi ocaphamele ukuthi ebambe ijuba esingathi kungani ephila nge-opportunistic privileges. Engingamuthi mina is a strategic opportunist. Hayi, kungaba le penalty ufuna ukuyitshaya kodwa ukuzigoyisela nje i-clean ball kakwazi. UPhugeni into emangalisa abantu the ngezikhathi kusehlukana uMakhuphe lo babo advocate Chamisa, yena waba nguspokesperson ka Dr. Khubezani Khuphe kwazi wayafika kuCongress ama MDC amabili, enye iMDCT enye iMDC Alliance. Wasibamba isikhundla sokuba umkhulumeli weMDCT esithi spokesperson seMDC. Kwazi kwafika isikhathi lapho uMangweli uKhithi ababindana khona uKhuphe loMonzora. UKhuphe bamxotsha loMamguni, wasala yena lokhe loMakhuphe loMonzora. Hayi, i-relationship yakhe loMonzora engani yalumela, kodwa wasala uze wazi waphuma khathesi sisiya ku-23 August 2023, ngoba umthetho ukuthi uzaba ngukansela noma ngu-MP kuze kube i-eve yama-election. Okunxaka abantu khathesi ukuthi sengu-spokesperson kaSengezo Sengezo Chabangu, badobhene nini? Sechile yini ubaba uPhugeni uMonzora, njengoba sazi ukuthi uMonzora kaka-dissolve iparty, yena uzowa-dissolve i-parliament member kaMonzora. Namhla okumenza ukuthi ebe sesiba ngu-spokesperson kulowo muntu ozenza u-secretary general we-CCC, sejoyine nini ukuba yimemba ye-CCC? Yikho okulo mbuzo omningi. Uma ukhangela i-political science kuthiwa kulama-puppets, kulama-opportunists. Hayi, yena siyo-puppet, yindoda eqeqetshileyo ebona kulesikhala ihlitsha i-penalty engamuthi i-strategic opportunist. Khathesi sebambane lomsila kaChabangu deliberately ngabomo, ngoba uyakwazi ukuthi phambilini lapha sebexotshile ama-senators angamadoda amabili, ubaba uMagalela lobaba uShuko. So semelela isikhathi uma sokuthiwa uChabangu ka-appointe, yena seseduze sehlala khonapha kuye kusenzela ukuthi egwegwe leso esinye sezihlalo zikasenator. Kanti ufundile into emhluphayo kuyini ukuthi ezisebenzele ezitshayele isiko yakhe yedwa lokuba ngumuntu ozabe sesiba isikhothamathe senyindoda yena ifunde kangaka njabe sazi ukuhlela ngitsho lokukhuluma ngabe yini uphugeni lolwazi olunjengalolu lokuqondisa izinto kambe ngingabe lokhu engikhotha amathe abanye abafana na mahlabe zulu ungaba ungavuni lapho ngahlanyelanga khona khathesi uyangikhalela ukuthi ah sorry makhalela ede ngingazi irikholi yakho hayi ngamanga lawo ngenxa yokuthi kambe uspokesperson angithi nguyowazi ukuthi kulani ngaphansi kwamakhapha kukapresident. Hayi kuyasidida mahlabe zulu uma silamathungameli abanje abasesindebeleni abaphonguvoxa bathela umlaza bathela isawudu bathela idelele kambe sizakhala ngobani.
Lo ke ngumlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, kesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumnumzana Khaliphani Phugeni ukuthi yena uthini ngamazwi kamafa.
Ngiyabonga msakazi ithuba lokuthi lami ngike ngiziphendulele. Kudala ubaba uMafa engi-attacker edlala mina kulokuthi adlala ibhora. Twa playing the man not the ball. Ngiqale ngisa-ignore abakuqala ngoba ngumuntu omdala. Ngikhuliswe mina esintwini ngenhlonipho enkulu. Lasenkonzweni ngase ngithi hayi umuntu omdala kusho ukuthi laye uzoba lamahloni abone ukuthi angim-attack yena naye bese edlala kahle. Manje ngiyabona ama-attacks akhona lokhu ekhulu esiya phambili. Kodwa kungenza ngifisa ukuphendula namhlanje ukuthi usegcine ethi yena angikwazi ukuya ebantwini abantu bazongibulala. Ngiyabulawa ngabantu bengibulala kutheni. Ngubani ongangibulala mina eZimbabwe engibulalelani. Angacabangi ukuthi yena ngoba egcwele le nzondo leyalayo abantu beZimbabwe bangizonda kula muntu eZimbabwe ongizondayo laba abakhuluma bawukhulumayo anti ngamanga abatsheliweyo. Mina umsebenzi wami kuba yisikhulumeli. Ukuba yisikhulumeli akutsho ukuthi ngilamandla, akutsho ukuthi kukhona engikwenzayo. Ukuba yisikhulumeli yikho khonokho ukuba yisikhulumeli. Ngiyabe ngiyisikhulumeli sokuqala eZimbabwe kuba lamandla lawa acabanga ukuthi ngilawo mina. Angilawo lawo mandla mina. Le nto engiyikhulumayo yinto ekhulunywa ngubaba uThabang. Ngaso sonke isikhathi lingangibuza umbuzo. Ngithatha isikhathi ngoba ngiqala ngiye kuye ubaba uThabang. Baba uThabang, nangu lapha sebefuna ukwazi lokhu nalokhu nalokhu. And then bese ngibuya back again. Okobuhlungu lo babuzwayo akhuluma ngama prostitutes athina kuyayangisa lokhu. Akakwazi nje ukupronounce igama lami. Ngoba uyibeneficiary yalokhu baba uThaba ngakulungisayo. Ngabe uqala aye enduneni zakithi la eMathebeleleni komthwakazi. Afika akhulume lokonke akukhulumayo ukuthi uKhaliphani uzobulala ngabantu, uKhaliphani kwathini kwathini. Abuze nje, abone ukuthi khonokho okulungiswayo ngubaba uThaba. Njoba ngimkhulumela ubaba uThaba ngithi sebemthreatened bazombulala ngase ngithi hayi mina ngikhona ukuthi ngikukhulumele. Sibone ukuthi siya induna zivumelana la yini noma zivumelana la. Akazi ukuthi yethu yena mina ngizohambisa amapolisa kuba uThaba, ngizohambisa amapolisa kuba uThaba. Ngoba amapolisa ngamazi ubaba uThaba lapha khona. Kanti angithi ubaba uThaba ubese amapolisa nesiyavula yona icase ye-intimidation, the threat to violence, the threat yokumbulala. Amapolisa ngamazi ubaba uThaba kule police case evuliweyo, ngiyabe ngihambisa amapolisa kuye ukuthi kutheni. Angabarobha laba afuna ukubarobha, abatshela amanga, baphakamisa amaphapho athini. Akuzukusiza muntu. Akhulume into eziningi ezingahlangananga, ngizidingela imali kwathini. Mina iZimbabwe yonke iyakwazi, ngikhuluma emini la ngalibalele, ngikhuluma noma ngiseParliament, ngikhuluma noma ngikuphi, angazi ngaba izani la ngeliwani. Ngangile plaza mina engangile apply li plot, indlela engangile apply lenyathi ngesikhathi sikaMgabe ngalithola, ithe ingena le government yangithathela lelo plot. Angila plot into engilayo mina empilweni yami, indlu engayithenga ngemali yami engabuya layo ngisebenze eGoli. Iyo yodwa into engilayo mina. Mina ngakhuza ngokuthi ngisebenza lezo kanjani yena ule plus balakho konke ungizonda nje ngoba mina ngite babutsha bangu ngivumelana nawe ukuthi abantu okumele bangene bameli eMathepeleland eParliament ngabantu abasuka emabazalo eMathepeleland inzalo yeMathepeleland nani sicala la manje abantu ngizobamela ngithini mangabe ngiyave nisaba ukumela into esegcekeni kangaka into esegcekeni abantu bemaswingo bamelwa ngabantu bemaswingo abantu beChinoyi bamelwa ngabantu beChinoyi abantu beManicaland bamelwa abantu beManicaland kanti manje icala lingapi mangithi babuchaba ngumvumelana lawe ukuthi abantu beMathepeleland abamelwa ngabantu beMathepeleland so uyazama nje umuntu omdala inhliziyo yakhe ibuhlungu akumina ngimbizile eParliament angilawo lawo mandla okumbiza eParliament engikwenzayo ukuthi babuchabanga njoba lingakwazi ukumthola limdinge kodwa inkulumo kumele yenzakale ngikhona mina ukuthi ngikhulume ngoba ngiyakwazi ukumthola angitshele ukuthi hayi fokaphukeni kuhamba kanje 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 ngitshele so laba abatshela amanga everyday azama ukukhuluma lokho akhulume lokho akhulume lokho kana akuhlangane lami lokho akudinge mina
lawo ke ngamazwi kamnumzana Khaliphani Phugeni asithumele wona ngocingo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com liludaba lokuthi kulabembi begolide abane abafileyo ngemva kokudilika komgodi ekhangela mine esigabeni seMashonaland West ngolwesihlanu. Izidumbu zabafi zitholakale zasiwa emotshali. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi uthi ibandla leZANU-PF alisoze lenze uhulumende womanyano lebandla leCCC lize lizihlele lelibandla ngoba kwakathesi limadasadasa. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 angibulise kini lonke basakazi labalaleli obingelela ngcube ngcube dabukela uPhana esigabeni saselutho ngiyabulisa nje ngijabulela ukungena kulelo hlelo ngilawo nje amaningi ngiyabonga
ngibingelele enkundleni ngithi lichona njani basakazi kuyadanisa kakhulu ukuzwa umuntu othi yena ungumlandeli weTCC kodwa njalo ufuna ukubi sela izano ezikhundleni ukuthi izano ithole i 230 majority kuyadinga uswele ukuthi kathi usengeza uchabango ungumlandeli we TCC onjani ophikisana lento yonke ezwa liqembu odelela abakhokheli behlanganiso odelela nje yonke into abakhokheli bephathu yabadelela uyabayeyisa manje ngaleyo ndlela uma exotshisa njengalokho okwenzileyo ufuna kwenziweni kungene izano nokuba yiyo ebusayo kuthi utusengezo chabangu la ephela uyi opposition ye TCC manje ungathi iqembu ulilandele kuye i opposition yalo kuyabe kusenzeka kanjani kube sokusiba labantu nje abafana labo Khaliphani Phugeni lapho Khaliphani Phugeni into yabo le bayenza kudala into abayenza kudala labo Witness Dube bazenza ama opposition party kodwa bahamba bediliza lawo ma opposition party kunini behamba bediliza i opposition party kunini badilize MD sibayiqeda du lamhlanje futhi sebeqalile sebelandelela uChamisa sebedilize iTCC beyiqeda du bethunywa izano besebenza nefana angiboni ukuthi umuntu lengqondo mpela opheleleyo ofisa inguquko eZimbabwe engayenza lokho kwenziwe ngusengezo Chabangu aya ngiboni shem
abantu beMRP yayangisa selimi ngemva kwezano nomna ngagwali isupporter uDoti lo abawenza ngeli khola ama MP inxa kuba desperate ukuthi basafu basavotela obulawayo nalandi Philippines manje dia supporter ku support amanyala lawa ayenziwa izano yeluchabanga selikhohle ukuthi MRP la isidigili dilizwa izano futhi ngokuthi manje bahlulekile ukuthola ngtivini MP yodwa noma ikansela ngenxa ukuthi izano ibancindezele behluleka ukukhankasa behluleka ukufaka ngtivini ama MP izano yencindezele manje amalunga MRP abadle 3 years bephika bengawonanga bengilacala mina izano babophile manje nalili ngangazumbe yacabanga ngiyasupporta manje likhohle ukuthi izano ilenzani iphisi manje liyasupport udoti lo sicabanga ukuthi abantu bakobulawayo bona bayizilima yina abanga athi bengavotela laba bantu basebekhitshwa izano lo chabango abayizilima yini ukuthi bona babonanga ukuthi baright yina yini esili kubona lo chabango lezano ukuthi baroma akuyangisa lokho elikwenzayo lokho akelizinuka amakhwapha amadoti lihlukane lezano ngiyabonga umasenga ngilapho kobulawayo iphumule madoti
Studio 7 linjani basakazi hayi siphilile hayi mina ngichuma lapha eBotswana ngikhathazekile kakhulu ngendaba kaChavango ukuthi uChavango bekungela yini enye indlela abengayenza ngayo lokukhipha amaparlamenti lamakhanseli emsebenzini ngoba nawo senike iZANU-PF amandla wonke bekungela ndlela yini angareza ngayo indaba yakhe ephathini ukuthi kulungiswe lapho kulungiseka khona ngoba makunje abantu bonke bekhala ngeZANU yena siyanika futhi iZANU amanye amandla liyangaphi izwe lethu bantu siyangaphi sibile ezweni lakithi leZimbabwe Chavango shuwa sidubeka kangaka sisemazweni abantu
Studio 7 ithona ngiyafuna njani thina siyatshona besicela ukuthi sitshele uChavango ukuthi Chavango cela wabambe amazwi akho lawa akhulumayo ngoba ekugcineni yazogcina uzisola ngendlela okhuluma ngayo we are not happy indlela esiphila ngayo eZimbabwe phezu kokudlala ukhuluma amadisi yonkolo lawa akhulumayo Chavango siyakucela bambe amazwi akho ukuqabela sikuthi sikubhekile and yazi ngiyasethi nakutshela njani sikubhekile ungacabanga ukuthi ngoba ukubaluleka eZimbabwe ubekungabasezimbabwe kuphela noma ngaphi sikubhekile uzozisola ekucineni Chavango siyakucela yekela into yakho yenzayo Chavango
vuka mthokazi vuka thina siyakhala ngokuba sebuye wabuyela untaba kayikhonja ezweni njengoba enguntaba kayikhonja sazi ukuthi thina sesiyophephela ngaphandle na okukhulumayo ngokuya
ninjani umsakazweni cha nami bengidlulisa esacela ukubengelela mhlawumbe ekhaya ngidlulisela imyalezo ekhaya abantu be-Studio 7 emaphane ngibuyemaphane kwanda ewilong phansi kwenduna umathemba
Studio 7 siyabingelela siyabonga umsebenzi abantu bezimbabwe kumele bevuke emaqandeni bonke ngoba ma uthi uyaqathanisa ubona nje ukuthi into abayenze ku-Thokoza Republic laba abaxotshe upresident wakhona lo ifana ncamashe le nto yenziwa yilaba afana aba osengezo Chavango lalawo Khaliphani Phukeng bayinto eyi-1 ifazi engene ngale kwe-MRP yozama ukuyifaka lalapho ku-666 so i-666 kumele abantu ezana into kumele bebeyazi ukuthi i-666 asokachamisa asokabantu iphathi yabantu asoke ba-DZMDC sabachiya khonapho odouglas monzola labo witness dube agcine bebuyela besiyakuzala i-666 ayitsho lutho thinto esifuna ngumuntu okukhulula amazimbabweni ematanini kasathane awezanu since 1980 omnangagwa beqhwaga izwe ngenkani hlukumeza abantu bebulala abantu bengafusi nomnotho so uChamisa noma ngaze bamlandela lapha angena khona aphume belokhu bedilize igama akusho lutho amazimbabweni asekhathilisana and azozikhulula noma kanjani ekugcineni akufanele lokho abafuna ukukwenza lapha ku-MRP amazimbabweni alandela lapho okuneqiniso khona uChamisa maye ekuhlakaniphile kazibambe kanjalo ukulandelwa kwakhe ngamazimbabweni ekhulula amazimbabwe
Studio 7 sanibonani zokwindawo khonapha ekhaya nonke hayi bantu bakithi ma izofunda le meseji ifike endlebeni zabantu bonke niyabona nje ama-election azayo ngo-2027 bantu bakithi singayihluphini ngokuvota siyihlaleleni ngoba angeke usize vele shouthi into kuyakhombisa ukuthi angeke siyikhiphe izano singavotini bantu baseZimbabwe nonke kusale bona beyivotele bona bebodwa bevotelane bona bebodwa abantu bezano nabantu bababo sema officeini labo bezano nezeki yabo neefasi yabo labo bevotelane bona bebodwa thina nje hayi besingavotini bantu bakithi oba ukhetho lethu alibonakala ukuvota kwethu ukhala kwethu akubonakala oba end of the day ujikele umjoji lobaba lo onenhliziyo embi lekasathane athi yena uwinile singavotini bantu bakithi sikhohlane ngalokho yinto nje engidlulisayo kancane imessage ebantwini ukuthi mangabe yofundwa le message abantu bakithi bezwe dlulu kandaba mandebela manje asivoteleni nje iphathe yodwa makufike eminyakeni olandelayo sivotele iphathe yodwa nje yamandebele yona mhlawumbe akwazi ukusiza kodwa ke ngoba vele bayikhethela bathi bona umbuso bayikhethela noma bawina bawinile so kuyakusiza akusizi umuntu eyalela engafuna ukuphuma endaweni ebonayo ukuthi fanele ephume kuyo engayona yakhe eseyenza ngathi indawo yakhe asiphumeni bantu bakithi singabavotelini eminyakeni olandelayo abavote bebodwa nje kungathi ngabe kuyahlangana abantu baseZimbabwe bonke behlangene beke nje beyitshele nje ukuthi njengoba kumakiwe ama-election ukuthi ake campaign bengangena ama-voting bephume nje kukho lokho bengavote bezivotele bona bebodwa bephinde beziselekthe bona bebodwa besho ukuthi bawinile bebodwa ngoba others akusizi lutho ukuvota kwephelela nje emoyeni kuba indongezi muka nomoya ongathi yithishe efake ephepheni ephelela nje ephepheni emanzini yabona nje ukuthi ithishe uma ifake emanzini ivele incibilike iphele so otherwise nathi kufana naloko singavotini bantu bakithi phumeni kuzana abazivotele benze konke abakwenzayo ngokwabo
lawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho akwele Israel abikwa elokhe ezilolonga ukungena kwele Palestine kuyalwisana lebutho leHamas. Kodwa ile Israel liqhubekele phambili lihlasela amabutho eHamas liphandle kwePalestine. Kubikwa kulamabutho akwele Israel adlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 amele ukutshelwa nje ukuthi lasiphi isikhathi azangena kwelePalestine. Ukuhlaziya udaba lwempi yase-Israel sixoxe lo cubungula izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ukuchawe Israel kufana lokuthi kuchaywe umntwana weAmerica. Soke ke lapha umntwana wangekhaya lo mntwana wemzini nxa sekwenzakele ingozi angikhole ukuthi ungavikela umntwana wemzini ukwedlula owangekhaya. Ngibona ngathi kuza kuba lo mahluko omkhulu ukuthi izikhali kumbe uncedo olukhona luzaqonda ngapi. Mina ngilubona luqonda e-Israel masinya masinya ukwedlula e-Ukraine. Soke ke khonapho yikho lapho okulendaba khona ngaphandle kokuthi le impi ye-Israel yehle masinyane kusale liyane e-Ukraine. Kodwa ke mbona ngathi sokona ke khonapho ukuthi nxa kuyikusekela akusoze kuphindwe kusekelwe ngokufana nayo loba besitsho besithi sizasekela indawo zomphili.
Manje ngokubona kwakho asoze sibone na kuqala impi yomhlaba iWorld War 3 ngenxa yendaba yonale eHamas leIsrael?
Ye lapha kule potential enkulu kakhulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi iWorld War ngoba ukwenzakala kwakhona kwenzakale ngendlela leyane yokuthi Hamas ithethe i-Israeli ngesidumo bengalindele njalo kwafa abantu abaningi amaJuda la afileyo angaba khonapho kubo 1300 kumbe 400 gibo lokho sokuyinto enkulu kakhulu njengokuthi sebebuyele emuva bacabange ukubulawa kwabo nguHitler khona ngale. Soke ke khonapho ke labo ukuhlasela kwabo ukuyidliza kwabo imizi le eyabantu baseHamas ngale eGaza. Nxa ukukhangela ukuyidliza kwakhona hayi umhlaba wonke ungathi kawuthokozi ngendlela abachaya ngayo. Manje ke ngikhona bezangena ke bayiphakathi lapho kulabantu kazana khona njengoba ngitshilo ukuthi banenge abangesoze baphume lapha ukuthi basuke eGaza ngokwehluleka kokwehluleka okujene kanti ke njalo khona ukuthi bakucetshelwa amagetsi bancitshe ukudla bancitshe amanzi lakho ngokunye okuzakwenza ukuthi umhlaba ungathi uyahlokoma elinye ilizwe liza sukuma lithi asambene sihle silwe sonke khona lapha manje ke la iAmerica isivele sithile ngoba nihambe phambi so asazi ke khona lapho baba mbona ngathi kule potential enkulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi yesithathu yomhlaba wonke.
Hello ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 ese Texas khona pha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu ke sikhangela inhloko zendaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba zibanjwa ngamandla ukuchitha imfanekiso kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lapho aze aqaleke esemhlanganweni weMasvingo. Silugciba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.